Hey, udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba nomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo lwe-voter registration, mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukurejista ngobuningi. Sikhuluma koBulawayo kathesi kule registration centre eyodwa, sikhuluma endaweni enziwa ukuthi njabo uMatoko kuya kule registration eyodwa, iNkayi akuyi-registration eyodwa, iLupane registration eyodwa, and njalo ama-registration centres la asema-growth points awakho ebantwini. So besikhandele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abasakhulayo be-register ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo, ukungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023?
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukisela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu, osokusutsho ukuthi iMatabeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulilima Amangwe West, iMagwegwe lapha koBulawayo, iGwanda South, ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000. So ama-constituency wona la angalabantu abafika inani lona lelo azavalwa, osokuthi ama-constituency la besemalutshwane. So thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities eMathebeleleni sithi hhayi bantu, asibhaliseni ukuvota, khathesi salungiselela ukuvota, sithi abantu abatsha barejista ukuvota. Yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungikhaya, njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ekurejisteni ukuvota, kwenzeka ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka, akhethe inkokheli engabe efisa ukuthi imthungamele.
Abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo?
Siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi barejiste ukuvota. Sile ngxoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha abangancediswa khona ukuthola ama-IDs, izindawo ezinjekanzana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota. Esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha erejiste ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha, le-future yabantu abakho lawe ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala. Esikufisayo ukuthi wonke umuntu ohule 18 years abe lethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe. Sithi bantu abatsha lapho eningabe likhona ngimangali yasizwa, register to vote.